Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 19 Hlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokungabi lolwazi olufaneleyo ngamajekiseni okwenqabela igciwane le-coronavirus okwenza kube nzima ukuthi zilamukele kumbe hatshi.
Vele khona kuthe kuqala indaba ye-COVID-19 emakhaya, akuzange kwaba le mfundiso edephileyo ukuthi lumkhuhlane uminjani.
Untombazana oyethandana lelunga ledale lephalamende umnumzana Themba Mliswa waveza imfihlo zekamelweni ezibalisa ukubulala indodana kamongameli Mnangagwa izolo uvinjwe ukusuka elizweni.
Ukuhlupha ngodaba lolu ukuthi ngabantu ababili abebethandana basebeyalana.
Umhlabeleli uSoldier Love uphiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba ngesikhathi kuncitshwa inhlonipho induna uVezi Maduna Mafu owesigaba seMathebeleland South. Sokubhubhe abantu abedlula amachumi amabili ngomqando esigabeni seTexas kwelemelika. Izigidi zaswela amandla kagetsi ngongqwaqwane ongakaze ubonakale kulesi sigaba.
Sikuhle kwachaya isteti sonke kusukela phezulu konale kubo El Paso.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ezinye izakhamizi zemaphandleni zithi azitholanga ulwazi olweneleyo lwemithi yamajekiseni okwenqabela igciwane le-coronavirus eseliqalisile ukusetshenziswa elizweni, ngakho kuza kuba lukhuni ukuthi zithathe nyathelo bani. Abanye bathi abasoze bawahlatshwe lawa majekiseni ngoba imbiko esebulenjini ikhomba ukuba engaba engasebenzi ngendlela abayikhangeleleyo. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalele iParliamente unkosikazi Ruth Labode utshele iStudio 7 izolo ukuthi abemaphandleni bengaba lalo ulwazi lwemithi le ngoba lusakazwa kubomabonakude njalo lulotshwa kumaphephandaba lemaphetsheni asemaklinika. Kodwa umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eye-Rural Communities Empowerment Trust utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi izigaba eziningi zemaNdebeleni azifinyeleli lula imisakazo, ubulembu be-internet, amaphephandaba kanye lamaklinika.
Abalokwesaba okukhulu ukuthi mhlawumbe nxa kunga experimentelwa kibo kungaba yingozi enkulu kakhulu. Lokho kubangelwa ukuthi vele khona kuthe kuqala indaba ye-COVID-19 emakhaya, akuzange kwaba le mfundiso edephileyo ukuthi lumkhuhlane uminjani. Kungakho ke abantu kuze bekuzwisise bakuvume ukuthi bahlatshwe ijekiseni yomkhuhlane abavele bengelalwazi lawo oluqondileyo, kubanzima ukuthi bakwamukele lokho. Bekungakafiki emakhaya, besingakaboni abantu siyahlatshwa, besingakaboni even lomkhankaso wokuthi kule jekiseni nje abantu ababuye bezohlatshwa. Kungakho ke kuba nzima ukuthi abantu bavumele ukuthi bahlatshwe kungazange kwaba lolwazi olubanzi abaluphiweyo okuzenza ukuthi mhlawumbe babe lentshukuntu yokuthi bayehlatshwa. Kukanti lokuthi vele bahlatshelwani abantu abakwazi emakhaya.
Kodwa umkhankaso waqhutshwa yini okutshengisela ukuthi kuzaba le jekiseni leyi?
Abantu bakuzwa ngamahungahunga nje nxa bezixoxela ngaba semavinkilini kumbe la kwezinye indawo zokuhlangana. Umkhankaso lo waleli jekiseni kumbe walowo muthi wawusenziwa kusetshenziswa amaphephandaba, kusetshenziswa amaradio, kusetshenziswa omabonakude. Abantu emakhaya, ikakhulu nxa ngikhuluma ngamakhaya angapha ngasemandebeleni, ngenhla emandebeleni kakhulu emathebeleleni north, akula ama-radio signals, abantu abala access to ama-newspapers ngale ijekiseni. Kwesinye isikhathi singathi kabafuni, kukanti kungenxa yokuthi kabanalwazi. Lo hulumende kazange enze umkhankaso wokuthi ayefundisa abantu ngokuqakatheka, mhlawumbe ngokubona kwakhe ukuthi kuqakatheka kangakanani ukuthi bayehlatshwa, kungani kumele behlatshwe. Bekumele kube lama outreach meetings, abantu bezempilakahle, izisebenzi zezempilakahle zingena emakhaya zi-alaya ama-fears to abantu ukuthi mhlawumbe bengesabi le ijekiseni kayibulali. Nxa silalela okukhulunywa ngabantu, nxa silalela i-resistance abantu abatshengisa ukuthi bazabalayo ukuthi abasoze bavume ukuthi ngathwa, kuthiwa ngabantu ukuthi kabaqale bona phezulu ngale bazihlabe, kubonakale ukuthi awula ma-side effects lowo mkhuhlane anduba uza ngena phansi ebantwini.
Lo ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eye-Rural Communities Empowerment Trust. Sixoxelayo ecingweni eselupane. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo elizweni jikelele. Kulabedlula ikhulu 120 abathelelwe leli gciwane. Njengensukwini ababanjwe leli gciwane ngabe Harare, abangamachumi afika phose ithoba munwe munye 85. Ababhubhileyo bonke ababili ngabesigaba seManicaland. Untombazana osakhulayo uSusan Mutami waveza imfihlo zekamelweni ngesikhathi ethandana lomela isigaba seNorton edalela eParliamente umnumzana Themba Mliswa izolo. Uthe uvinjwe ukusuka elizweni ngoba usezamele abe ngumfakazi emthethwandaba. Eloba enkundleni yeTwitter, uMtami uthe ubefuna ukuya eDubai lomntwana wakhe, kodwa wathi esegcekeni lendizamtshina eHarare watshelwa ukuthi akusamelanga asuke elizweni. UMtami wachaza ukuba uMliswa wayefuna ukufakela ichefu indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa, njalo wathi ulolwazi lokubhonjwa ukwenziwa uMnangagwa labasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi enkundleni yeWhite City Stadium ngomnyaka ka-2018. UMliswa ozithi ngumzukulu kaMnangagwa uyakuphika lokhu esithi uMtami usetshenziswa ngumphathintambo wezomvikela esizwe umnumzana Owen Ncube. UMliswa uke wabotshwa ngeviki edluleyo esetheswa icala lokubuthanisa abantu abedlula amachumi amathathu okulicala phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lanxa lezi ezinye indaba ezavezwa ngulowo ayethandana laye azikhulunywanga. Sixoxe lentatheli zindaba uLeo Munende ongomunye wentatheli zindaba ezazikhona lapho uMliswa aze abotshwe eHarare.
UThemba Mliswa wabotshwa esekhulume okuningi ngodaba lolu. Wayesekhulume wathi yena uSislo uSusan yi-operative ekahulumende esebenza lo Minister of State Security u-Owen Mudancube. Waphinda wathi babethunyiwe ukuzomlwisa, kodwa yena wayesekwazi njalo wayesemsebenzisa ukuthi ebe lolwazi lokuthi oNcube baplana ukumenzana. Waphinda njalo wathi uSusan ulamanga ukuthi yena wayefunga wabulala umtaka mongameli Emerson Mnangagwa Emerson Junior waphinda njalo wathi konke okukhulunywa nguSusan khulunywa ngumfazi ozondileyo ozondele ukuthi waliwe njalo thina intatheli izindaba sesimsebenzisa ukuthi sibe sibhala ngaye yena uThemba Mliso amapolisa wona athi esembophile embopha kazanga akhulume ukuthi ambophelane kodwa athi esembophile edale bafika bathi bona bampophele ukuthi ubuthanise abantu abadlula 30 ngesikhathi uhulumende efake iziqondizo ze lockdown.
Lona udaba luka Susan Mtami lolu luhamba njani? Sizwa kuthiwa lamhlanje uke wavalelwa airport efuna ukusuka elizweni, kukhona yini okuzwileyo ngalokho?
Ukuhlupha ngodaba lolu ukuthi ngabantu ababili abebethandana basebeyalana, asisakwazi thina ukuthi oleqiniso nguphi njengoba kungani la abantu bajikelana amadaka bayangcolisana. UThemba Mliswa uthi uSusan yena usebenza lo Minister of State Security uOncube ukumngcolisa. Ngapha uSusan yena uthi uThemba Mliswa usebenzisa imithi ukuzama ukuya phezulu kuze ezefike ukuba ngumongameli, ubefunga ubulala, ubefunga ukwenza so ukuningi kakhulu akusazwisiseki. Esikuzwile sibili ukuthi uSusan namhla uke wabanjwa e-airport elomntanakhe wamiswa kwathiwa kufuze ebe yi-witness kwenye ikhesi. Asikazwisisi indaba yakhona ukuthi imi kanjani, njalo mina angikezwa ukuthi ucine wahamba yini, ubesithi ufunkuya kumbe eDubai, angisazwanga ukuthi ucine wadlula yini.
Uliyo Munende intatheli izindaba ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare. Kolunye udaba olufanayo sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo kumakhalekhukhwini ekamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi, lelinye ikhosikazi elibikwa lichadile etshengisa ukuba ababili laba bayake beye emacansini. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lethule ingxoxo lapho uMohadi akhuluma khona lo mama osakhulayo obethwe ngelithi Chevron ukuthi ufuna ukuya ecansini laye, ezwakala kulingxoxo elabantwana abancane. Lo ntombazana uthi kezwa kuhle kodwa uMohadi yena esithi ufuna ukuya ecansini laye nxa kuyikuthi usepholile. Ngomvulo kuvele enye njalo ingxoxo uMohadi exoxa ezamacansini lomunye njalo untombazana oyendileyo uAbigail Mumpande. Umhlabeleli wengoma zohlobo lweZim Dancehall obedume kakhulu elizweni uSoul Jalove uphiwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko iLiberation Hero ngumongameli Emerson Mnangagwa ngelanga induna uVezi Maduna Mafu esigaba seMatabeleland South incitshwe inhlonipho efanayo kumbe eyesizwe eyayicelwe isigaba seMatabeleland South esebandla leZANU-PF. Abanye esigabeni seMandebeleni basole inyathelo elithethwe nguhulumende ngoba uMafu ubesazakala njengomuntu ofanele isicoco seqhawe lesizwe njengoba walwela ilungelo labantu belizwe jikelele kusukela ngombuso wabelungu. USoul Jalove ubhubhe ngolwesibili njalo ubikwa ethethwe ngumkhuhlane wetshukela. Yena ubehlabela ingoma ezingelani lokwenza lelungelo likaZulu kumbe inkululeko yabantu nje jikelele. Ukuphiwa kwakhe inhlonipho kutsho ukuthi uhulumende nguye ozahlawulela indleko zomngcwabo wakhe ngomgqibelo emangcwabeni eWarren Hills. Inhlonipho yeLiberation Hero esigaba ichiyene leNational Hero yona evame ukuphiwa abalwa impi yenkululeko ikakhulu abebandla leZANU-PF. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe losakhulayo olwela amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni ukuze sizwe okuningi ngodaba lokuphiwa isicoco lesi okwenziwe uSoul Jalove.
Into eqakathekileyo eyokuthi uZulu kumele ahlale phansi ayikhangelisise ngoba ye uSoul Jalove uyadeserve ukuthi abe yihero njengoba wayengumuntu owayeyunifying factor njalo engowentanga yethu osakhulayo, ngoba ihero status yaseZimbabwe ivele kade ingamisonga kakuhle iphonga ukukhangela ama-old age wodwa nje silaba abaphilayo kathesi singathi ngama living heroes kanye lababhubhileyo singabathi ngama late heroes. So kuqakathekile ukuthi uZulu laye athabe njengoba usojela vese declarewe i-national hero ngoba wayehlabela ingoma ezazibamba uZulu intanga abasakhulayo njalo egwanisa ukubuthanisa abantu abaningi obokuthi even ama-politicians babe sehluleka ukubuthanisa abantu abaningi kangako. So hayi into enhle kakhulu eyokuthi uhulumende ubone ukuqakathekile ukuthi bamenze i-national hero.
Njengomuntu okhanya ebethandwa kakhulu ngabanengi, ungathi ube lo mthelela bani ikakhulu kwabasakhulayo?
I-influence kaSoja Love ibe inkulu kakhulu njalo ikhatha across the divide. Kade kungela abantanga abasakhulayo bodwa nje ayobainfluensa, kanye nabadala kanye nabancane kanye nabaphakathi laphakathi, ngoba ingoma zakhe nemiculo yakhe yayibamba wonke uZulu, ibamba wonke umuntu. So influence yakhe yayikhatha across ama-age wonke, kusukisela kwabobaba kanye labasakhulayo. So ube qakatheki njalo role model in terms ezekucula ku-generation yethu, okuba kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi sesilahlekelwe ngomunye owayelithalenta elokusebenzisa umculo ukuthi afake ama-message kuZulu, akhuluma eloZulu.
Sesingabona yini mhlawumbe ngelinye ilanga uhulumende senza okufanayo, mhlawumbe sipha umhlabeleli omkhulu inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero?
Yesibili, sokutshengisela ukuthi sesizabona abahlabeleli abaningi bephiwa inhlonitsho yokuba ngama-national heroes, ngoba abantu abafanana nabo uMoyo Oliver Mtukudzi vele babedeserve ukuthi badeclare ama-heroes, kanye nabo ababesenza ezoku-actor o-gringo siyakwazi ukuthi labo babedeserve ukuthi babe ngama-national heroes, ngoba ukuba yi-hero ayisondaba yokuthi walwa impi kuphela, uyabe uyi-hero ku-category yakho omi kuyo. Kulama-hero ama-human rights, kube nama-hero ukucula, kube nama-heroes oku-actor, kube nama-hero ezokusebenzela uZulu kanye nokubamba umphathi. So munye namunye uyabe eyi-hero ku-department yakhe ayikuyo. So sikusela kathi sesibona ukuthi uhulumende usezaqakathekisa abezomculo abaculayo ababa ne-influence ukuthi nabo badeclare ukuthi babe ngama-national heroes.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Ngesizwe inzwisa yengoma kaSoja Love.
Baye baye patino taurwa, ekuti pangi pajuti no zorwa, moduri ufunge tijitarwa, vargo sita kawina, asinge mshate manestina.
Ukwa manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela amaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi usibalukhulu webhanga le-Reserve umnumzana John Manguja wethule umbiko wakhe we-monetary policy, lapho azise khona ukuthi sokuzaba le mali entsha i-$50 ebambeneyo, njalo uZulu sezavunyelwa ukuthatha imali efika inkulungwane ezimbili $2,000 ebhanga ngalanga linye. Iphephandaba le-Daily News lithi kulabantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu 34,500 abetheswa icala lokwephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, ababotshwe ngolwesibili nje kuphela. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Hallo basakazi ba Studio 7, ngisithi ukulibonga oqala ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo. Njengoba lina bameli bethu, thina sisezihlahleni khona apha sizwakala ngamalizi kuphela, alisazi. Kodwa hey, hayi hayi, sesikhathele bantu benkosi, sesikhathele, sicela ukuthi ngicela umlayezo lo ufike khona le ku president weZimbabwe. Sesikhathele impela ngokuhlala egangeni. Sogugela egangeni njengehloka. Songathiwa kumbeni asibo bantu, asisakwazi ukuthi senze njani. Ngoba ilizwe lakithi hayi liyasiphika. Zelwe kubuza abantu abangasifuniyo la kathesi lonke bangasifuni. Angisoze kukhuluma igama lami ngoba ngakhuluma igama lami ngadingeka. Mbulawe njengoba bebulala. Hayi sesikhathele, sesikhathele ukukhuluma iqiniso. Sicela lingabameli bethu kwangapha, amazwi liyafikise kibo labo bantu. Iqiniso sesikhathele. Ngikhuluma nje niseBotswana kodwa nisuka eZimbabwe. Lokuya ekhaya akuhambeki, imali abathesta ngazo zinkalakatha zezimali zokuthi yizo ezingakufikisa ekhaya. Abantu ekhaya basezindlini, lokhu ebengezelela ama-lockdown abo abaningi bantu. Sesikhathele, sicela lingenele bantu bakaNkulunkulu ngoba abantu bayafa. Abantu abafayo is too much eZimbabwe. Abanye badliwa zingwenya, abanye bathathwa ngamanzi, abanye babulawa ngabantu bechapha amabhoda. Abantu beZimbabwe abalameli. Asesikhathele, sesifuna ukubuyela ekhaya. Manje siyazibuza ukuthi kubuyele kanjani kungahlalekile ekhaya, ngoba le gangeni lapha abatswana basasiboni njengabantu. Nginje nje ngingumhlabeleli basakazi bami, okokuthi aluba likhonapho lama dlaladami liyawezwa, kodwa phelela enhliziyweni yami, aphelela ezihlahleni. Le ngoma ezifika about u-40 something ngizihlala ngizibuka kuphela efonini, kodwa ngiyahlupheka. Ngile instrument full kit, kodwa uthi ngehlala ekhaya kuyangisinda. Ngizakwenzani? Ngaze ngenza amashow akubuyi bantu, ungayisiki ukuthi banizonda abalamali. Hhayi, sesikhathele bantu bakithi, ilizwe leliyana shuwa. Hhayi, ababusi balo abalazwelo, kodwa hhayi, uNkulunkulu uzababona. UNkulunkulu uzababona ngoba inyembezi zabantu sezigcwele imifula, bona behlaba bekhomba ngophakathi. Ngiyavalelisa, ngiyabonga.
Ye, linjani Studio 7? Mina ngikhulumayo ngumoyo, ngikhuluma ngiseCholocho. Ngifakile ama-audio amangu-2, engazi ukuthi liyakhitha uhlobo lomuntu ukuthi ukhulumani, ukhuluma ngayiphi indlela. Yini lethi umuntu engakukhuluma noma kuyena ofuna ukukhuluma. IBhayibheli isitshelile ukuba kuzaba kuni ozothatha indawo ekuphileni kwesikhathi. Ikakhulu amazwe omhlaba politically, amazwe omhlaba economically, amazwe omhlaba social, amazwe ekhaya phenomenal. Konke nje okuyenzakalayo emhlabeni sokutsheliwe ukuza kwenzakala akufihlekanga. Ngingaze likuthule, ngilitshelile. Mebe ngifuna uvezele eyinye into lizifihla, mbe kuthiwa lingazikhulumi yini elizifihla ezenzakala emhlabeni. Ayisiki ukuthi lani Studio 7 lingcono kule Radio Zimbabwe, kalingcono. Hayi, lani kukhona elikufihlayo lakutsheliwe abantu. Ye, abantu babona ngalila konke liyakukhuluma. Cela ukuthi-ke nxa ukuthi liyakukhuluma konke likukhuluma, cela kube lisitshele ukuthi owabhomba i-Oklahoma, Oklahoma mbani, owabhomba i-trade center mbani. So laphana kule propaganda eyakhulunywayo laphana. So kuningi okwenzakalayo ukuthi ungakhuluma iqiniso uyalahlekelwa umsebenzi. Asikuthi Studio 7 ikhuluma iqiniso ngazo zonke izikhathi. Hayi, so mina ngilethile umbono ukuthi ngilitshengise okunye okucathile elakukhulumiye ukuthi ikakhulu ngo-president we-America u-Donald Trump, ukuthi yindaba okhe ngafuni ukuphume wathi ama-election was rigged. Mina ngiyavuma ama-election was rigged, la kuye ama-election was rigged. So-ke ngiyavuma ukuthi ama-election a-rigged wasibili, ngiyakuvuma lokho. So ngesizathu esithile ukuthi yena akasahamba ngendlela leyo ama-masters akhe wayefuna ehambe ngayo, wamenza kwenzela bamrigela-ke bamkhupha-ke yangangena i-second term yakhe. So-ke hhayi, akulankinga noma ningabalanga, naso-ke indaba uNkulunkulu ukuthi i-America yiyo ezabusa umhlaba wonke, noma siyakufuna noma sesikufuna, yezabusa umhlaba wonke ucinene. Hhayi, mina ngumoyo ngake ngizitsho ibizo lami ukuthi ngubani, kodwa kumangalisayo lonke bantu bakithi kukhanya lilalela izinto ezivela emakhiweni, lithi sihlandele iziqondiso ezivela emakhiweni njani. Nxa kuliqinisa ukuthi AIDS yayenziwa ngamakhiwa ukuthi kubulawa abantu abamnyama, i-corona-ke iyenziwe ngubani? Njengoba kuyacaca lapho ukuthi i-corona yaqala seChina, khanya ngani i-corona layo yenziwe i-army yase-South Korea. So-ke kulethuba elikhulu ukuba kukhona umdlalo odlalwayo ukhona umdlalo odlalayo bengayenza njani into ezibehlulayo amakhiwa bese befuqela thina bese benza into ebehlula amakhiwa sebefuqela sebesola umuntu ukuthi bahlale simuntu wonke ekhaya njani abasekele sifo ngoba bakwenzile vele injongo yabo ngeyani basekele sife inkhuluma lana istudio 7 lingazakali kalifundanga nelikwazi liyakwazi ukuthi kulethi prophet asebhayibhelini esikhuluma ngezinto ezinjalo yini ngoba mbhulo phombulo phombulo phofika lonke litshekela one ndawo ikhala political side kalikhangela ukuthi uNkulunkulu uthini ngesiphetho somhlaba upresident weAmerica indaba egesalele esikhundleni asikho into egesalele esikhundleni ekefuba upresident wokuqala phambi uhulumende wawuqala ozabusa umhlaba wonke wonke kwalisitsheli injongo yecorona ukuthi kwenziwe i-one world one government ezabusa umhlaba wonke kube le currency eyodwa kube le church eyodwa kube le mali eyodwa kube lohulumende oyedwa so yinjongo bona uDonald Trump egesale ngamala lokhu ukuthi laba journalists anjani laba scientists anjani laba odokotela be-Africa balale odokotela bebasemakhiweni njani kanti bandi lithilifundele efundeni
bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izigidi zabantu besigaba seTexas ziphakathi kwengozi ebangelwe ngungqwaqwane ongakaze ubonakale odabule impompi zamanzi wawisa lamagetsi wabulala abantu abedlula amachumi ababili bebulawa ngumqando. Isigaba sonke esilingana lelizwe leZimbabwe siphakathi kwalolu dubo. Abanye sebesuke ezindlini zabo ngoba amanzi esegeleza ezindlini ngenxa yempompi esidabuke ngoba amanzi abesengama ice athi lapho encibilika adabula impompi zamanzi. Lesi sigaba sesiphiwe isimo sengozi, state of disaster ngesiNgisi. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala khonale eTexas, umnumzana Raphael Mthombeni.
Yebo bakandi, hayi umumo wamakhaza mubi sibili kakhulu lapha eTexas. Kukhanya ngathi bathi laba bahlala lapha akukaze kube khona okunjengalokhu. Angithi kwesesikhathi kuya kube lula nxa kuyikuthi esinye isigaba sitshayiwe esinye sisale. Kodwa kathesi kuhle kwatshaya isteyiti sonke kusukela phezulu khonale kubo El Paso kuze kuze phutsha ngapha ngaphansi e-Houston, e-Galveston. So ke kuthi ke kunjalo kungasiso snow esincinyane ngoma areas kusukela khonapho ku-5 inches to 8 inches kusiya ku-10 kusiya kuphezulu. Inqumbi yomqando makhaza lawo. Yikho ke okwenza kukhanye kusiba nzima ukuthi kusebenzeke. Ungakhangela nxa sokugodole kwaba njalo kuvele khona kuqale ngomqando phambili kwangathi kuyaqanda kwangathi kuyakhifiza. Sesisithi siyabuya ke isinow lesi asisancibili sesizihlalela phezulu laphana. Kutsho ukuthi khona isteyiti sonke kumbe usedorobheni kumbe usemakhaya kugodole kakhulu okwenze ukuthi nxa kugodola kunjalo bese kubuya kucitha amagetsi ngoba amagetsi lawo abesethwele intaba zesnow amanye sesiwa amanye sefreezer lawo segodola. Ngoba lapha eTexas kuvele khona kakugodoli. Nxa kungagodoli bese kugodola kusuka kugabhele amagetsi. Yikho okwenzakeleni.
Kati vele bathi kuyini okubangele ukuthi kube lo dubo lonalolo?
Okwenzakeleyo ukuthi yikho khonokho ukuthi amagetsi ngaloko okwesilungu abathi asuke aba overwhelmed. Agajelwa ngoba ilola lo muntu efuna ukuthi athole ukuchisisa indlu yakhe veni amagetsi asesiwa lokho ekhaya esijela ukuthi asewile abesesiwa amagetsi esehluleka ukuthi anelise izindlu zonke ngasikhathi sinye ama-companies wonke ngasikhathi sinye. Yikho okwenza ukuthi kubonakale lapha eTexas kusiba lo mqando omkhulu onjalo.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwakhe lamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokungabi lolwazi olufaneleyo ngamajekiseni okwenqabela igciwane le-coronavirus untombazana wayethandana lelunga ledale lephalamende umnumzana Themba Mliswa izolo uvinjwe ukusuka elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi sidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu yilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.